Endabeni zethu lamhlanje kungolesithathu ngcwabakazi 29, 2018. Lizethulelwa ngu-Praxedes Jeremiah. Umsekeli kamongameli welizwe u-retired General Constantine Chiwenga ukhuthaze ukwengezelelwa kwemali yokuphathisa uhlangothi lwezokulima elizweni. Linkuthazo uyenze evula umhlangano wezokulima owe-Agribusiness Conference owenzelwe empukisweni owe-Harare Agricultural Show. Umabhalane omkhulu weBulawayo City Council uMnumzana Christopher Dube uthi ukwakhiwa kwendawo yamavinkili eyeGodini Mall kuqhubeka kakuhle laloba ukhetho belumise mbijana eminye imisebenzi. Inani labalahlekelwe ngumphefumulo engozini zomgwaqo eZimbabwe liqonge owethusayo lonyaka nxa uqathaniswa lanyakenye. Lokhu lakho kwengeze indleko yokulungisisa umonakalo odalwa yilezi ngozi. Kwezemidlalo, abadlali abashayela ihlombe abaqoqe umncintiswano kakhilekithi owe-Spa Bonza 2020 wona ofike emaphethelweni ensukwini ezedluleyo edolobheni lakoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole-Diaspora Forum sixoxa labasemazweni besipha imibono yabo ngabakukhangelele kuhulumende omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani imilayezelo yenu WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yibulenjini eye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7:30 ntambama langu-6:30 ekuseni kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kilohertz ku-shortwave. Linga kuhla ukuthi si WhatsApp la ku Facebook ku VOA Ndebele.